sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 kuNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDCT likhangelelwe ukuthola imali efika i-$59.9 million ngemali yeZimbabwe eyawonalo umnyaka phansi komthetho we-Political Parties Finance Act obekufanele itholwe yi-MDC Alliance.
So, yezanu mayibona besithiwa kajamulo kunye ngoba bayakhatala, bayadivayida amavoti abo, amanye ayekulo, amanye ayekulo. Besiqukisana nje kwithuba lokuthi bathathe i-advantage.
Ibutho selisize abantu bemaphandleni kuhlelo lokujova izakhamizi amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 endaweni esigoqela iNtephe eGwanda.
Bekulabantu abaningi abe bengenelisi ukuthi bayefika ezindaweni bahlatshwe ngenxa yamatransporti, ubudala lakho konke okunye lokugoga, kodwa benelisile ukubana bafike laphana. Inani labantu bonke ababahlabeleyo esigabeni sakithi leli lingu 1476.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla leMDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora likhangelelwe ukuthola imali efika izigidi phose ezingamachumi ayisithupha $59.9 million ngemali yeZimbabwe eyawonalo umnyaka phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Umthetho lo uthi imali le kufanele iphiwe ibandla leMDC Alliance, njalo umnumzana Monzora usegcizelele ukuthi nguye umkhokheli walumanyano ngoba umnumzana Nelson Chamisa owaziwa njengomholi wawo kakhethwanga ngokusemthethweni. Ngalokho ayisikho kwakuqala ukuthi iMDCT yamukelele imali, njalo siyaxoxisa amalunga edale lePhalamende akhethwa ekumanyano weMDC Alliance isithi awalandeli izinqumo zalo kwabekwa awalelo bandla. Ibandla leMDCT selakela ithola imali le eminyakeni edluleyo. Imali le ngenhlelo zamabandla ezombusazwe kusiya ngokuthi athola amavoti amangaki kukhetho. Njalo ibandla leZANU-PF lona lithole izigidi ezilikhulu lamachumi amane amadola 140 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe okhuluma ezimele.
Kule possibility yokuthi kunemkarakata esandla esifisa ukuthi bona la amaphathi omabili, of course ekuqaleni kwaba yikuthi amaphutha ayo i-MDC diwaba manager ngayo inkubo i-change eyenzakala kumakusipa uthwangirayo abakwenzanga kuhle, abayiphathanga kahle inkubo enaliyana yavela nje yahlanyela ukhophe phakathi kwabo. And njengoba kushiwo ukuthi sometime kwesinye isikhathi imfulu ingena ngenxeba, wangena imfulu lapha ekuqabaneni wabo ekwehlulekeni wabo ukumaneja ingubu. And kukhanya iyangena, ilokhu ingena mpela isebenza ukuthi inikeze i-advantage ibandla elibusayo iZANU-PF. Ngoba ukulwa kwabo nokucabana kwabo nokudosiyana kwabo khonokho nokudicida kwahulumende ukuthi banika bani imali, konke nje kungcolile, kuyakhanya ukuthi kukhona ukushaya amanzi uma ubhekile. Asiyo nto nje yenzakala ukuthi hhayi into yomthetho ukuthi le iphathi kamonzola yiyo ebambe amandla, hhayi yimfulu le lokhu ingena iqila isebenza mpela isebenza i-advantage ye yebandla elibusayo. Ekugcineni okuzenzakalayo ukuthi uxabana kwabo nabo babili yibo kuzanikeza-ke izanu ngo-2023 kuyele futhi embusweni.
Siyabona njalo abanye besithi ngabe umnumzana Chamisa uyaguqula ibizo lebandla lakhe, kambe lokhu kungasiza yini njengoba sibona lelikamnumzana Monzora lisithi lizancintisa kukhetho njenge-MDC Alliance?
Lokho kwesinye isikhathi ngathi uyabheka ukhashana ubuza ukuthi why amanye ama decisions enzima kangaka ukwenzeka wona kuyiwaso bani ukuthi uma enziwe azovele nje asuse lo nkuhlupho lokwakhe ubukela ukhashana uzibuza ukuthi phela why kungakayenziwa khonoko if ibandla likachansa kuyukuthi impela lifuna ukuncedisana lithatha umbuso lizithembile futhi lingachashanga ngemva kwegama likatswangirayi but lichashe ngemva kokwenelisa kwabo their own ability kulalesi sikhathi belokhu bedlalela ngaduzane le gama belimaza amathuba abo ngenxa yegama I think impendulo yami yiyo leyo ukuthi vele lokho kuzuthi akudala kwenziwa bebona ukuthi lempi lokhu ibonakale nje bagijima balungisela ukuthi awabenze iparty yabo baqhubekela phambili balindeni bezithembile
sibona kusenzakalani ke kukhetho luka-2023
ekugcineni ukucabana kwabo kuzokusiza izano izano akwazakali ukuthi wonke lama ukunqoba bakwenzayo iminyaka edlulileyo yikunqoba kweqiniso yini kumbe bathi bengabona abantu becabana bayenza njengelokhu njengempisi njengabukele enye ividiyo impisi iyabuya iyalala eceleni kwamakhudu amabhalabhala then yasibona amabhalabhala amabili ayalwa athi mayeselala laphana amabhalabhala lapha impisi yahlalala duzane nawo ngoba esathathathele la amabhalabhala lawo la mama isifuna ukuxotshamisa elilodwa lakhona yahle yalandala la yafika awayiphuza elilodwa laselisethi kwala kuphuma kwamanye ayahlalaemva kwalo so izanu mayibona besilwa kanye ijabulo okunye ngoba bayakhatala bayadivayida amavoti abo amanye ayekulo amanye ayekulo besokusala nje kuyilithubako lokuthi bathathe i-advantage either bayenze khona khona imigilingwane yabo le yokuriga or bawina okweqiniso asikwazi nanamhlanje sicabangela kakhulu ukuthi bayariga bamhlawumbe bayawina ngoba kuyezovele kule division nezihlala zikhona
lowo umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi yecubungula ezombusazwe sixoxelaye ese-South Africa. Ibandla leZANU-PF lihlezi lisithi alilamlando lokwenzakala kumacele wonke awe-MDC. Ibutho leselisize abantu bemaphandleni kuhlelo lokujova izakhamizi amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. U-Albert Ncube usipha loludaba ngucweleyo.
Umsakazo we-Studio 7 uvakatshele Ntebe ngolwesithathu kuleviki lapho bekugqokozela esikolo seNtebe Primary izakhamizi buye ngobuningi bazo ukuzohlatshwa ejekiseni okwenqabela i-COVID-19. Izakhamizi esiqoqelazo zithi zithethe lelinyathelo kulandela ukumemetheka kwaleli gciwane emaphandleni. Umnumzana Gift Spando osuke khona la eNtebe oleminyaka kuzalwe ngama-50 ngomunye walabo abavuke emadabuka kutsha ngolwesithathu ukuzohlatshwa.
Kwenze saba sizohlatshwa ukuthi umkhuhlane lo uyabulala ugcwele iganga lonke. Mna ngifike ekuseni ma-6 besesilapha eNtebe, hayi kuhambe kuhle kakhulu, sinabona okulohlupho khona.
Umnumzana Bongani Ncubela uthi uthethe inyathelo elifanayo ukuze azivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Endlethe lapho ukuthi ngizohlatshwa umkhuhlane lo khona we-COVID-19 ukuzovikela umkhuhlane lo. Ngakukhutheza abantu ukuthi abangadeleli umkhuhlane lo ngoba awukwaziwa ukuthi ubuya nini njani, ubuya njengesela.
Unkosikazi Betty Moyo osuka kusobhuku umnumzana Gift Moyo wamunye wabahlatshwa ejekiseni le wakhuthaza ezinye izakhamizi ukuthi zithathe inyathelo elifanayo.
So rikitekithabiwemo kutle kuthi buthuku go ubuyikosi nithabuta so kakere erikitekithabiwa gore nithabule buta kwakwampulaya ni bangwe ke abakhuthaza kamata magaye gore abate bathabiwe bakhumane bophilo.
Unkosikazi Janet Judge owekhona line uthi kumethusile ukubona abantu bephela ngenxa yalo mkhuhlane okubangela ukuthi azokwamukela lo mjovo.
Ngibuye lapha eNtebe ukuzohlatshwa ijekiseni lokuvikela i-COVID ngenxa yokuthi umkhuhlane lo ngizwa sibili ukuthi awumanga kuhle, so ngizame ukuthi ngizivikele lami noma sobuya kimi ungangilimazi kumbe ukumbulala.
ukansila wentepe mnumzana Miklas Ndlovu uthi uhlelo lwabebutho lokuhlaba izakhamizi emaphandleni lusize kakhulu asebeluphele.
Bekulabantu abaningi abebengenelisi ukuthi bayefika ezindaweni bahlatshwe ngenxa yamatransporti, ubudala lakho konke okunye lobugoga, kodwa bayenelisile ukubana bafike laphana. Inani labantu bonke ababahlabileyo esigabeni sakithi leli lingu-1476. Yikho besikufisa njalo ukuthi inhlelo kazibuye ebantwini, kungabi yiwo amasosha wodwa, zonke inhlelo zikahulumende kazibuye ebantwini njengakho lokho okwenzakeleyo.
Ibutho lakuleli liqale ukuhlaba uzulu emaphandleni Jackson le kumaviki amabili edlulileyo lincedisa abezempilakahle. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiSentebe Gwanda ngu-Albert Ncube.
Silokhe sikudaba olufanayo, asizweni usikhwica mfundo eLopis Vanda. Ingcwethi ecubungula ukusebenza kwamajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 esichasisela okuningi ngokusebenza kwawo langendlela yokuzivikela kulo mkhuhlane.
Rasi ingena ngamakhala lomlomo. Nxa ulamakhala ulomlomo izangena ube le infection. Ayivimbi ukuthi virus ingene emzimbeni. Okuvimba ukuthi ingene emzimbeni ngama mask lasiwagqokayo lokugeza izandla. Ungakuyekethekisa koneka okwama mask ugeza izandla ukumakhashana labanye abantu. Izangeni virus emakhaleni. Kodwa nxa uvaccinatiwe kukalutshwana ukuthi ugcine usesibhedlela, kukalutshwana ukuthi ugcine ubhubha. Wakhitshwa isikhwica mfundo umakhunike kathe sikhathesi ukuthi yikho kwabonakalayo ukuthi ababevele bevikelekile ngevaccine bavikeleka ababhubhayo. Ababengahlatshwanga ivaccine iningi labo yibo ababhubhayo. Izandleni nxa kuyikuthi kawugezanga izandla kawuvalanga amakhala lomlomo umi phakathi eduzane labanye abantu. So kakuyistop ungena. Ukustop kuthiwa i-severity of infection. Uyagcina usesibhedlela na? Uyagcina usemoshani na? Yikho ekuvikela i-vaccine leso.
Abanye ke laba bathi nxa besanda ukuhlatshwa bagula kakhulu. Labanye abalutshana okubikwa babhubha besanda ukuhlatshwa i-vaccine.
I-vaccine asikezwa ukuthi ibulele umuntu eZimbabwe, asikakuzwa. Okukhona yikuthi nganzabeka ngesiNdebele, umntwana uzalwa after 9 months ethwele esiswini. I-vaccine ungayihlatshwa namuhla, engahle azalwele umntwana mhlane wakho kumbe kusasa kwakhona. Kanti kufanele ithathe isikhathi ikhule ifike esigabeni sokuthi senelise ukuvikela. Kangezake ivikele ihle ngihlatshwe namuhla, ayisozake ivikela ngingakaphindwa umphetho esibili. Ifike ibuye ihlatshwe esibili ukuthi ikhwezwe iyefika phezulu. Emthethweni sithi thina uvikelekile after about 40 days from the first vaccine. We have usule maximum protection. 5 days, 2 days, 7 days, 10 days, uyabe ungakavikeleki. Ngakho kulula ukuthi ubambe umkhuhlane ngoba isikhathi sokuvikeleka siyabe singafi. Kubangwe ngumkhuhlane ofice umuntu engakavikeleki kuvaccine bengokwaneleyo. Yona ngokwayo hayi asikaze sizwe ukuthi kulele umuntu.
Ngaphambilini kwalingxoxo uthe kungenzeka njalo ukuthi amanani abantu abahlaselwa i-COVID-19 ikhuphuke.
Kumele abantu bakwazi ukuthi umkhuhlane lo kawukahambi uyeza. I-wave iyalandela. Ilandela nini kasikwazi, kodwa ivame ukulandela nxa kuyithi umkhathi uyatshintsha. Nyakenye isingenele ngo-January, February. Nonyaka kasikwazi ukuthi izabuyani, but iyaphenduka. Njalo asikwazi ukuthi iyaphenduka i-Delta variant, iyaphenduka lamandla onala elawo namuhla, kasikwazi kodwa ukuphenduka iyaphenduka. Ngakho abantu bafanele ukuthi bakwazi ukuthi umkhuhlane uyaphenduka, bakwazi njalo ukuthi iningi labantu bazivikela ngokuhlatshwa i-vaccine le ayifoselwa, kodwa esikubonayo thina lapha ukuthi iyanceda iningi labantu.
Lo ngusikhwica mfundo eLopis Banda, ingcwethi ecubungula ukusebenza kwamajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 esixoxelaye ekobulawayo. Kusenjalo, ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abanye njalo abantu abangamakhulu amabili lamachumi amahlanu 250 bahlaselwe ligcikwane le-coronavirus labulala abalichumi lasitshiyagalombili 18 ngosuku olulodwa olwedluleyo. Lokhu kukhuphule inani labantu eselahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo lafika kunkulungwane ezedlula ikhulu. labulala abedlula inkulungwane ezine 4.3,000. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 sebesedlula izigidi ezimbili 2.4 million. Abazali sebekhuthaze uhulumende ukuthi laye alungiselele ukuvulwa kwezikolo ngokukhangela induku ezibhekane lababalisi ukuze abafundi bengafiki behlala njalo bengafundi ezikolo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Gabriel Uphondo isakhamuzi eMawane eNtebe uthi njengabazali bayakujabulelwa ukuvulwa kwezikolo.
Sivulwa ngemandla sikujabulele lokho ngoba abantwana besebehlala isikhathi eside bengafundi. Akuvule kuleqiniso lokuthi ziyavulwa. Njalo zivula kunjalo ababalisi labo bathola ifuna yabo yonke. Ngoba kungathiwa kazivula abantwana befunda kuphela ababalisi, siyakwazi ukuthi umgogodla umgogodla wabantwana besikolo. Siyamsola la mqatshi wabo ngoba kakanelisi ukuthi abanike into zabezeneleyo. Okunjengeholo akhulume labo abantwana bethu bafunde ngoba abantwana sebengemva kakhulu. Kusibulele kakhulu lokho.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi yamandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi kuza kuba nzima kubabalisi ukuthi babuyele ezikolo ngomvulo.
Akulakho kuza kufunda okuqondileyo okuza kwenzakala la ngoba ababalisi bayakhonona ngeholo labo elincane kangaka. Kuza kuba kuthiwa enyathele udaka inathile uhambile isikolo ufundile lo bengafundanga. Ababalisi banikwe i-short notice 3 days ukuthi belungiselele ukubuyela izikolo zabo. Labo bangabazali bofuze betshiye bebhadalele abantu babo izikolo fees. Azi ngomvulo kuzaba nzima ukuthi abaningi babuyele emsebenzini ngoba bafuze badinga imali zokubuyela izikolo ukuthi imali zona zinzima ukuzitholakala kulezi nsuku i-foreign currency.
Uhulumende ubike kuliviki ukuthi abafundi abazabhala imhloliso lonyaka bazavula ngomvulo kuthi abanye bavule ngomvulo zayo bavale sokulanda ikhisimusi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseNtebe eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho leMelika selibhombe nge-drone amalwecatsha awazakala ngokuthi Islamic State Khorasan kumbe ISIS-K ase-Afghanistan liphindisela ukubhonjwa kwegceke lendizamtshina eleKabul okusanda ukwenzakala. Ibutho leMelika lithi beliqophe ocatshangelwa ukuthi nguye owayeqoqe ukuhlasela amabutho eMelika eKabul. Uhulumende weMelika uthi uzaqhubeka ehlenga izizalwane zakulelo lizwe ezise-Afghanistan lapho amalwecatsha amaTaliban asehluthune khona umbuso. Lanxa isikhathi sokuthi uhlelo lolu luphele singedlula ekupheleni kwayonale inyanga. Amalicacha eChad athi azimisele ukukhulumisana lohulumende okulicebo elithethwe ngumongameli Mahamad Idris Deby walelo lizwe owathatha umbuso ngemva kokubulawa kukayise owayesebuse okweminyaka engamachumi amathathu ebulawa ngabahlamukeni. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lingali tshona njani izilukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Diva Wajabi Bango Dube. Isizalane seZimbabwe esike sahlala kwele Afghanistan lapho osekubuswa yinhlanganiso yeTaliban.
Ngokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Angibonge babugande. Ngibonge ukuba khona kulolu hlelo.
Sizwa kuthiwa umuntu osuke wafika elizweni leAfghanistan. Ungasitshela ukuthi lilizwe linjani?
Ukuxokozela okukhona babugande okuseAfghanistan. Ngithemba ukuthi nxa sikhumbula kahle ukuthi kwaba ukuxokozela okwaba khona kusuka minyaka leminyaka leminyaka eyadlulayo. Kulokho kuyisimo esifanayo. Into ekhona lapha babugande ukuthi bona abazange bahlale phansi phansi aba ikakhulukaza abamabutho aseMelika lase Britain noma ngithi NATO abazange bahlale phansi bakucabangisise kahle noma bakuanalyze isimo saseAfghanistan ukuthi babone ukuthi singaphathwa ngendlela enjani. Bona into ababefanele ukuthi bayenze laphana ukuthi nje ba recognize igovernment yama Taliban. Ngokurecognize igovernment yama Taliban noma bengayirecognize ukuthi bayayithanda kodwa bayirecognize for the sake of peace. Ngibona ngathi ngabe ukuthi mhlambe bayirecognize mhlambe indlela isibalo sabantu ababesifa sasizabe siphansi kakhulu. Njalo ngokurecognize igovernment yama Taliban bona babe sebengathi mhlambe sebengathi ngemva kwalokho badinge ezinye indlela ezokuthi bengahlala phansi njalo balungisise njani isimo kakhulu abantu abaphathwa ngaso phakathi kwelizwe laseAfghanistan kulokuthi behambe bayehlasela ngoba ukuyahlasela elizweni laseAfghanistan babugande lelana ilizwe lilomehluka kakhulu kulamanye amazwe. Kuyabe kufana lokuthi ngoba impi eliyo laphana balwa impi yokuthi yi-guerrilla war. I-guerrilla war abantu babe besilwa oyabusilwa labo kuyabe kungabantu otshona unatha labo i-TMN kodwa ntambama abantu labo otshona unatha labo i-TMN yibo ababehamba besetshona besethatha ama-AK-47 babezohlasela. Njalo impi yakhona yimpi yokuthi ifana le-relay. I-relay nxa ungumuntu omdala nxa ugijima uthatha ibhayithi uyinike umntanakho umntanakho layo athatha ibhayithi ayinike umntana nomntana into yakhona iba njalo iyehla isiyemuva khona ngalo ukuthi bona abakholelwa. Nxa omunye umuntu ebuya ezama ukuintroduca kakhulu inkolo eyinye ehlukileyo kule yabo inkolo yesimuslim babona ukuthi umuntu lwana ongumbulali umuntu lwana ubacekela phansi. So indlela ababefanele ukuthi bayenze ngayo ngiyokuthi kuphela bahlale phansi baba-recognize i-government leyana babona ukuthi bengasebenzisana njani labo kulokuthi bahambe bathumele amabutho ngoba indaba yamabutho ngayikhuluma kudala babugande ukuthi indaba yamabutho leyo ayisoze yiyenelisa ukuthi i-resolve i-crisis le esiyibonayo elizweni lase-Afghanistan. Okuyinto efanayo lento esiyibonayo kathesi into eyenzakalayo elizweni lase-Libya. Ilizwe lase-Libya babulala uGaddafi besithi bayalungisa kodwa kathesi ilizwe lase-Libya sekuyingeyinye indawo njalo esilobugebenga obukhulu kakhulu kwedlula ngesikhathi sikaGaddafi. So ama-Taliban abawayekele abusi ilizwe lawo leliyana bona bahlale phansi kuphela lawo baqondise izinto ngendlela abangaqondisa ngazo. Engithemba ukuthi bakhona abantu abakhaliphileyo basebenzise le intelligence yabo babona ukuthi bangasebenzisana njani nelizwe le-Afghanistan.
Ngombono wakho okwenzakalayo kathesi into ebingavalwa yini ingenzakali ikakhulu nxa sikhangela ukusuka kwamabutho elemelika khona le-Afghanistan? Bekungenziwa njani ngokubona kwakho ukuthi asuke amabutho la kungabi lomonakalo esiwubona?
Ilizwe lase-Afghanistan babugande lilizwe nilabantu kakhulukazi engingathi abokholo lwesimuslim kakhulu njalo abaluqakathekisa kakhulu ukholo lwesimuslim njalo liyilizwe eli very traditional kakhulu elilizwe abantu bakhona abangakhangeleli ukuthi bangakhokhelwa ngomunye umuntu noma bengaphathwa ngomunye umuntu ngaphandle kokuthi bona babe ngabantu abazenzelayo izinto zabo ngendlela abafuna ngakhona ikakhulukazi izinto nxa sikhangela izinto izimiso zemithetho yelizwe labo bale ndlela bona abafuna ukuthi izinto zenziwe ngayo okuyindlela abanye nxa beyikhangela namhlanje ikakhulukazi nxa sikhangela impilo yedemokhrasi noma nxa sikhangela impilo ye-Western life basuke bayithathe ukuthi laba bantu bangababulali noma abantu bangama-terrorist bayizigebenga ezinkulu kakhulu njalo lilizwe elokuthi nxa lingaphathwanga ngendlela eqondileyo selingabe lilizwe elingabe indawo enhle kakhulu yokuthi kube indawo okulabantu abazilolongela abazilolonga khona bezilolongelela ukuthi bayone izinto eziningi emhlabeni.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Angibonge babugande ukuba kulolu hlelo ngivalelise abalaleli.
Lo ke bekungumnumzana Difa wajabi bango ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Victrice Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yeZim Imbokodo, esichasisela ngohlelo lapho abesifazana beZimbabwe abahlala kwele South Africa abamanyane labanye babo kulelo lizwe abangamazulu besabelana ulwazi oluthile olugoqela ukuhlola amantombazana asakhulayo ngenjongo yokuthi ahlale ezintombi aze ayekwenta.
Ukuthi sithole indlela abenza ngakhona bona ukuthi baqoqe abantwana abangamantombazana. Basitshelile ngesiko lokuthi bona abantu abangamantombazana babagcina bezigcinile begcwele ngoba banosiko lokuhlola umntwana oyintombazana. So basichazela ukuthi into yenzeka kanjani. Njalo sakubona ukuthi ngendlela abaqoqe ngakhona kuyasiza mpela ukuthi abantu abangamantombazana bazigcine. Mhlawumbe bazigcinele umshado, umuntu azangena emshadweni nalokho egcwele oyintombazana. So kusiza futhi lokuthi umntwana mayezazi ukuthi uyahlolwa akabi lovanza agcwala indawo yonke uyasigcina kahle ngoba nakhona le kuhloleni kwakhona kulemfundiso kwakhona ethi zifundisiweyo lapha ukuthi ma sikhuluma nabantu abamantombazana sikhuluma sithini ukuze sibafake endleleni elungileyo.
Khona ukuhlolwa kwamantombazana lokhu kwenziwa ngendlela eqondileyo yini njalo kwenziwa ngumuntu olekhono yini?
Singenenzelela ukuthi lapha eSouth Africa iyakhulu isizwe samaZulu. Ukuhlolwa kwabantwana abangamantombazana kuyisiko kibo. Ngakho basewubambelelo siko, basadla ngoludala. Ukuhlolwa kwabo kuseseyilokho kwesidala. Engicabanga ukuthi njengoba sihamba lezikhathi, mase bekwenza akusenziwa mhlambe ngendlela leyo okusezwa ngayo kudala. Kodwa sekunezindlela ezihlanzekileyo, eziclinically approved, ukuthi bayenze ngazo indlela yokuhlola amantombazana. Bayezenza ngendlela eyokuthi even ugatsha lwezempila kahle lapha lusebenzisana labo endabeni leyo yokuhlolwa. So kuhlanzekile impela ukuhlolwa kwamantombazana lapha eSouth Africa.
Babanjwa ngamandla yini kumbe kubuya labo abafunayo kumbe sesingathi lakho ikwephulwa kwelungelo?
Ababanjwa ngamandla, akuhlukunyezwa lungelo lomuntu ngokuhlolwa lokho. Ongafuniyo akafuni, ofuna uyafuna. Kodwa ezizweni lapho kumele okulisiko khona vele. Angicabangi ukuthi khona umntwana othi mina ngifuni ngoba into vele yenziwa eyaziwayo elisiko.
Kodwa-ke bona abafana baphiwa yini imfundiso yokuthi kuhambelane ngoba nxa kukhangela amantombazana kuphela abafana-ke labo batshelwa yini ukuthi bengajahi ezemacansini lokunye?
Ukhuluma into enkulu kakhulu esihle sithi noma siyikhuluma sisithi zama ukuthi siqoqe amantombazana sizibuze lathi umbuzo wokuthi njengoba sibaqoqa sithi bahlale endlini kambe nxa singathi labo bafana baqoqe bahlale endlini amantombazana singasaba ukuthi bazohlangana nobani phandle ngoba labafana labo bazabe beqoqiwe kwathi hayi umuntu kazi ukuthi ahlale la. Ngakho ngalokho-ke sithi thina singomama kunzima ukuthi ufake imfundiso ebantwaneni abangabafana. Badinga abantu abangobaba ukuthi babe yibo ababafundisayo labo. Sithi thina singomama nxa sifundisa umntwana oyintombazane ukuthi kunje kunje, ubaba naye abefundisa umntwana oyomfana ukuthi kunje kunje. Ziyadingeka inhlangano zabobaba, hayi nje zikhuluma ngezepolitiki kumbe ngani, kodwa inhlangano esizamela abantwana abangabafana sibakufundise, sibakhulise, sibadodise babe ngamadoda azothi sasa babe ngabobaba abazahlangana nabomama laba thina sibakhulisayo bayakha imizi eqinileyo.
Lo ngukosazana Victress Mathuthu, umqondisi wenhlanganiso yeZim Imbokodo, ebesixoxa laye kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazane esilethulela lona ngomgqibelo ufiki zonke. Singakehlukani ngesizwe ebezikhokhela ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora likhangelelwe ukuthola imali efika izigidi phose ezingamachumi ayisithupha $59.9 million ngemali yeZimbabwe yawonalo umnyaka phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Ibutho selisize abantu bemaphandleni kuhlelo lokujova izakhamizi amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Hayi-ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.